Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 28 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDCT. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park.
Zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo ngenxa yokuthi kathesi kuyatshisa kakhulu.
Osakhulayo owenkayi kosontana u-Alert Ncube owadutshulwa ngonogada useze wakhululwa esibhedlela kodwa olunye uhlamvu lokhu lusemzimbeni wakhe.
Thina-ke njengemthakazi Public Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abayithoba munwe munye 9 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula abangamakhulu amabili 238 izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we COVID-19 kumahola angamashumi amabili lane kusethulwa lumbiko izolo. Bonke ababanjwe leli gcikwane babikwa belithelelwe khonapha elizweni. Abasakhulayo bebandla le-MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandla leli iHarvest House kumbe Richard Mokentswangirai House eHarare izolo ebusuku kuzandla zebandla le-MDCT. Iphephandaba lobulembu be-internet le-ZimLive lithi umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDCT umnumzana Paul Goregore uthi babone kufanele ukuthi bahluthune lesi sigodlo ukuze inkokheli imanyane kubanjiswane ukulwisana lebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sohlangothi lwabatsha bebandla le-MDC Alliance umnumzana Happy Mojiziba utshele iStudio 7 ukuthi bamanyene abasakhulayo abakumacele wonke ebandla njengalokho okwathiwa ngumthethwandaba kwenzakale leli bandla libuyele kusimo elaliyiso ngomnyaka ka-2014. Utsitsiba uthi baza kuba lomhlangano lentatheli zindaba lamhlanje esigodlweni lesi lapho abaza kubeka sobala ukuthi abafuni usetshenziswa libandla le-ZANU-PF. Ezisendaweni lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park ziqhubeka zisifa. Ngolwesihlanu ugatsha olulondoloza inyamazana lezi olweZim Parks luthi kule ndlovu ezimbili ezifileyo osokwenze inani lendlovu esezifile laqansa lafika kumachumi phose amathathu 27 kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Ugatsha lweZim Parks luthi inhloliso eyenzwe enyamazaneni lezi ezifileyo itshengisa ukuthi zile gcikwane ibacteria esihanjiswe kwele Bhilitane ukuthi iyohlolisiswa imbangela yayo. Sixoxe lo-Councillor weDede lapho okule Wange National Park umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sarubonani balaleli, mina igama lami uMkhanzela Torima we-Ward 18 ehlanganisela yona iwange national parks lapho indlovu ezifa khona into ingayisho ngeke ukuthi zingaba zibulawa le ndlala zingaba zibulawa lokuswela amanzi akwanileyo nenxa yokuthi kathesi kuyachisa kakhulu amanzi angona abe malutshwani ngeke ngatsho ukuthi kungaba kulabana abazingela kungekho emthetheni ngenxa yokuthi kuyukuthi yibo ama-rangers umbe ama-authorities e-national parks and wildlife kade ezakwanisa ukuthi eninike yona le information kungaba kuhamba njani but mina njengokansela ngibona ungathi nxa bekhuluma ukuthi kungaba kuligcikwani kungaba kuliciniso because sokulesikhathi ngisizwa ukuthi abafakhela inyamazana zona lezi ezinjengendlovu isayinadi sokulesikhathi kuyenzakala izinto ezinjengalezo
wona umumo wakhona unjani wakhona ngapho nxa sikhangele ukuthi amanzi lamadlelo akhona yini ayenyamazana zendle ikakhulu zona lezi ndlovu ukuthi waseziphela ngokufa
amadlelo enyamazana zona lezi kakho kakahle Chris Katesia kuomile amanzi lawo malutshwani ukudla kwangikhona umumo wakathesi vele isihlahla sikabili amahlamvu anti uyakwazi ukuthi zona indlovu zirilaye lokudla amahlamvu zidla utshani ubomile lakanye futhi akabukho ubutshani bangikhona so hayi umumo awumanga kakahle amanzi malutshwani the environment kayiko kakahle ukuthi ziyenelise ukuthola ukudla okwenza ukuthi zibe ziphila kahle
lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedede ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekhona le edede asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lwezimparks ngalolu daba Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party ababili uWiseman Calvin Dube loWelcome Moyo bake babotshwa izolo ngamasotsha lamapholisa besetheswa icala lokungavali imilomo yabo ngamamask lanxa bona besithi bebezedlela. Ababili laba baze bakhululwa ngemva kokungenela komkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli yebandla. Kolunye njalo udaba osakhulayo owenkayi kosontala owadutshulwa ngonogada uze wakhululwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kodwa elokhu elohlamvu enyaweni. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo saqala ngumbuza ngokuthi kuhamba njani ngodaba luka-alert.
Ngolesihlanu lapho a-operate khona. Wakhutsha uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga amadokotela acizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu siyaphambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1500 bonds ipeyili yabo kusitsho ukuthi mhlaka 5 October ka-yona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba egwanda thina-ke njengemthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sisancedisana kunye nemuli lomdeni ka-alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa ngoba abakwenza ku-alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abothiweyo. Ungasitshela ukuthi kahle kuyini okwenzakele?
liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu vice chairman we youth yebandla lethu ku national kunye lo welcome moyo okhangele ngeze security ku national leadership yabacha be MRP ababotshwe namhlanje ngehola lika 12 khonapha kobulawayo amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estandin sabo khonapha ku Hebeshitepo lo Sobon Street kutheke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo abesethelekile amasosha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga ama-mask bahluphana ke kakhulu lala masosha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana amajaha la amabili kunye lamasosha lamapholisa bezama ukubabopha kwasokusithi ke kugcineni amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina central la kanje bahamba e-central beqhutshwa yila amasosha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga ama-mask kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele mask yini kumbe uyayikhipha kutheke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebochiwe sakijima safika khona ngale e-central police station lapho sifike sababuza khona amapholisi e-central khona ngale ukuthi babayethesa cala bani basitshela ukuthi akulacala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo kodwa bafisa ukuthi la amajaha abhadale inhlawulo ye-fine sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala esikumeleleyo kuphela ukuthi babase ecourt ukuze icala labo liyethethwa khona ngale court ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masosha amathathu lamaphoyisa abophela amajaha bekuyukuthi amaphoyisa la lamasosha bacele imali yebribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye kusithi ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabalacala okubangela ukuthi lami sengifikile e-central khona phana sihluphane kakhulu lamapholisa sithi ukuthi hayi kababavalele bebasekhothina lathi kulandelayo sizopressa ama-charges against amasosha la amathathu la mapoyisa amabili kanti ngakwelinye icele la mapoyisa azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasosha la besithi lina bantu besindebeleni vele sifisa ukulithwalisa nzima liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi
wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezinsuku sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo kuhamba njani lezinsuku
ibandla le-ZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi sizananzelela ukuthi ibandla le-ZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukisela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uzibuse sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayidlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe igugurawundi kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi we-public party ngoba iZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usenqume ukuba umphathintambo wezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula athathelwe iholo lakhe okwenyanga ezintathu njengesigwebo sokusebenzisa indizamtshina yebutho ukuthwala icula lebandla le-ANC ukuthi liye eZimbabwe ukuyakhulumisana labosowabo abeZANU-PF. Iphephandaba le-Sunday News lithi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luzehlisa amahola avalwa ngawo amanzi kobulawayo ngoba lusebenza gadalala ulungisisa imithombo ye-Epping Forest borehole eNyamandlovu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sayibonani donke basakazi ngo-7 khuluma ngoNcube. Hayi mina ngivumelana layo lo nto e-connect sisibambe inkunzi sikhangele nje egcekeni. Cela abantu be-connect beke besidedele nje kancane ngalokho abasenza khona basihlukumeze impela. Masihlukumeza sangathi le imlayelo yethu ingafinyelela endlebeni zabo ukuba naye besedlisela intengo yamadatha. Hayi kunzima lokho sikubona la, kunzima sivile, kunzima ngoba kubanje inkunzi egcekeni lo, kunzima sivile yabo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabonga ukungena ehlelweni olumnandi kangaka lokwa Studio 7. Hayi siyabonga noma nje siya isikhulume kungathathwa imbono yethu kodwa ke siyabonga ukungena. Hayi siyalibonga kakhulu ukusikhiphela lolu hlelo lika Studio 7. News zasekhaya asizazi since 1980 asizazi news sika Studio news zaseZimbabwe. Kodwa ke siyalibonga lina ngokusivulela lolu hlelo kwenzela ukuthi lathi sifele imbono esiyifaka. Hayi laphana kunzima bakithe ekhaya. Zimbabwe inzima mpela ngazi ukuthi ilizwe lilo mnotho omningi kumbe kanjani. Hayi abantu angazi bazaphephela kuphi, bagcwele iganga lonke le from north east south kugcwele abantu bakithi. So angazi ukuthi kungenziwa njani bakithi. Hayi angazi izani ngayenziwani bakithi.
Studio 7, hayi nasicela umdalo nalo se-North America lo, hayi sithumela ngabe thina sicasula beyela kuma-invite lapho kakhona ukukhuluma kuhle labantu, kakhona ukukhuluma iqiniso lobaba lo wezami lo uyabe seshawuda ngalulwa lama-journalist wenzelani khonokho.
Njani basakazi be-Studio 7 lonke elikhona ngapha ngaseMelika, siyalibonga ngomsebenzi womhleli sezizelayo. Indaba esingayitholi kahle lapha ukuthi izikolo ziyavulwa yi kodwa amatitsha lapha athembisa ukuthi asuza aye ezikolo. So mbona ngani kuyahlukuluza wesa abantwana bona bevele behlezi 6 months bengafundi kangela-ke ukudubula khona ukuthi sebezaba wesi than wesi ngoba ovelosekwibo kathesi abantwana basanamfundo amakhadi nasivela zange befundi khona kwama-radio lesi nakhitha zange sikubone ngoba vela sila yama-radio funapha emakhaya. Siyacela silokhuluma endaweni nazele khona ukuthi anilungisele amatisha ayikhulu lapho ngayo babuyele esikolo bafundise kuze abantwana babe-right esikolo. Siye khona ngapho amahlasela esitsha sa-channel nona-channel inklinjani unasiqe usamncedisi mlilo ujike St Joseph usisi uBenedict Mgwenya ungavuka njani impilo yende kuwe sisi nisengukhanuka njani ubingelelele khona ngapho uphila nabo zithi impilo endekini lonke lizibambe ngoba i-COVID iyayibona uhulumente usevulavula mbijana asikwazi ukuzayo phambili. Cela wonke umuntu azinazele lapho ohamba khona.
Salibonani, salibonani futhi lapho bantu basakazi bonke abe-Studio 7. Ngithanda ukulibonga amaqala lonke umsebenzi lo nomohleli wenzayo kangaka ngithi ngabe inkosi iyaliphathisa liqhubekele phambili ngenhlelo zenu. Ngiyaphinda njalo ukuba lapha emsakazweni. Ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba encane ekamama uMakhube le abayenzayo. Thina ngapha ehlangathini esingaphegoli akusijabulisi lokho okwenzakalayo ukuthi abantu liyabona ukuthi silwane naso siyabuya sifuna ukuzophuthuma umuntu. Lina libabili isidede ukuthi libone ukuthi isilwane lesi singasiyenza njani. Singabaleka sikhwele phezu kwesihlahla kumbe singame sibindi silwe lesilwane seseduzane la ndiyaqala futhi ukulwa lina lodwa liqala ukubambana liwiselana phansi ligiqana laye lisithi liyenzeni kwaphana ngoba lizadliwa lonke isilwane. Angikuthoyo ukuthi hayi thina ngokwethu njengabantu bakamthwakazi asilasayithi esingathi silimele ngoba lathi sakhula sayesaba ngaka endaweni yakithi mina ngizalwa khona eFlabuzi ithara asiyazi ndakithi ayizange idevelop kusukela kudala. Sibona ukuthi kulo mgwaqo osuka endaweni okuthiwa e-Western Eglisen siya eMberengwa, so umgwaqo usavala kusela lezi moto ezihamba lapho. Silo mgwaqo osuka eVukola siya endaweni akithi ngizalwa khona eMbembezi, i-bridge. Kule bridge ekudala lakhulunywa nge-bridge leli sisese-primary, sayise-secondary, sayisathatha sayisa emsebenzini lanamhla liyathiwa ngalelo bridge. Kubuhlungu kithi ngoba kithi kufanele ukuthi siphekelezele umuntu uyabe siya kuntombazana yakhe. Uyafika yena abesingena endlini alale, wena ubesusala phandle ungayazi into eyilandelayo. So thina sikwazi sikulandelayo vele. Kungcono ukuthi kweze politics kumbe thina njengomthwakazi vele siphume kuzwe zabo mama makhophe labo chamisa labo labo mnangakho, ngoba thina uncedo asiluboni kithi. Ngoba ngikhuluma la manje izulu lingana kithi laphana endana okuthiwa iMbembezi, uyalala ungaphesheya komfula, imizi yasekhaya uyikhangele njengangale komfula, awukhona ukuya ngale ngoba umfula bogcwele amanzi egcwele. Izimoto zifike zijame lapho, lathi abantu sime lapho, abantwana besuke esikolo secondary kithi okuthiwa emgwabeni efokola, uthole ukuthi abantwana bonke labo balale egangeni imizi beyikhangele kungelandawo ukuthi lizacapha ibridge lakho. So akulancedo thina esilutholayo, akula development yabakhona kithi. Ngiyancenga ukuthi ngabe uNkulunkulu angenelele elizweni lakithi. Njalo ngiyacela ukuthi basakaze, ngicela ukuthi linanzelele iy'nkulumo zonke kakhulu liyenzele lisivakatshela lakithi endaweni eseflabhuze, lizwe okusihluphayo kuzwakale emoyeni lo ongasihluphiyo. Hhayi ngiyabonga, ngiyabonga igama, hhayi nangusimolo, ngiyabonga.
Sanibona masakazi kwa-Studio 7 okhulumayo, ngifisa umuzincube ngisetsholotsho ejoko esigabeni sikatate Gulu. Ngithanda ukubonga abasakazi bethu bakwa-Studio 7 ngendlela abasenzela ngakhona, ubuhle abasenzela bona. Asengathi uJehova ngababusisa ngegama likaJesu. Nabe ngithanda ukubonga abonesi ababuyile emsebenzini, abantu sebezalatshwa ngokungcono ngokupheleleyo. Siyabonga lokho kuhulumente nakumkhethi wabo obona ngezempilakahle. Kodwa lathi besicela ukuqhatshwa, sihleli nje satrena enesini sihleza siqhatshwa, besicela uba nomlayezelo wami lowo ungadlulisela phambili, sihleli nje asiqhathwa. Siyacela uhulumende yabo.
Ngiyelela zihlobo la ku-Studio 7. Hayi mina ngiphikile uMancube eKezi koBhidi. Ipoint khona, yebo siyayizwa indaba egugurawondi ukuthi kuyagejwa amathambo. Mina njengathi hhayi amiyamvumelani lakho lokho, avumela lakho. Lamhlanje siyizigoga satshaywa, mina ngatshaywa nje 7 months ezithwele. La manje ikolo asakhona ukuhamba. Umngani watshaywa eSt Joseph wazwaseyobhalagwe, wabuya eseGood izinso engasaphilanga, lamanje wasichiya ngasahlupheka labantwana. So yikho loku okuthiwa kuyagejwa kwenziwana amathambo abantu. Thina kusizuluhlungu kakhulu nje ezindebele emaNdebeleni la, sizubuhlungu. Laba abantu abathola babulala egangeni khonale ezidubeni ntabeni bedutshula hamba bethatha ubusuku, bona bazabagembanini bayawazi amangcwaba abo, kumbe bona ababayibo ababulayo bazasitshengisa bona iy'hlobo zethu abahamba bezithatha ubusuku. Abayiyekele indaba le, iyasithunuka amanxeba, abayiyekele sibi. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, iphephandaba le-New York Times lithi lithole ubufakazi bokuthi uMongameli Donald Trump usele minyaka eminingi engabhadali umthelo we-income tax. Leli phephandaba lithi uTrump wabhadala imali engamadola adlula kancane isikhombisa $750 kuphela kwiminyaka emibili esanda kwedlula lapho esengumongameli welizwe. Kodwa kweminye iminyaka ubikwa ubengabhadali. Ngesikhathi ekhankasa ukuba ngumongameli welizwe, uTrump wenza kungakaze kwenziwe ngabancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngokungavezi imbadalo yemithelo yakhe. Kodwa uTrump utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iphephandaba le-New York Times limqambela amanga. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lisiba ludaba oluzaba yindikimba yokhetho, ngoba uTrump uthi leli gciwane selisiya lisiya nganeno, kodwa ingcwethi zempilakahle zithi akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inamba ezikahulumende, hayi inamba lezikahulumende ngana lo mkhuhlane we-corona, kukhanya kawe phansi khanye lokho siya phambili ikakhulu emadolobheni lawo ama othi ama inner cities lapho ke labantu abaningi abamenyene khona mhlawumbe kulabantu abansundu lama minorities abantu abangahlali abagada amabhasi benza nje izinto zonke bendawonye yeah abantu abaphileleyo mpilo so awubuyeli phansi kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho ukhetho lolo futhi luphinde lo lungane luzabe lusahlulelayo nalendaba yecorona ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-democrats ukuthi awise agenqele lo mnumzane uTrump esikhundleni so kunzima ukuthi ngithi ukuthi ngithi hhayi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi hhayi kuphezulu yilokhu thatha sibili abantu njalo kodwa kusobala ukuthi abantu sebeyijayele abantu sebeyitshanje sebebuyela emsebenzini yabo kodwa kwenzela ukuthi bangalambi ngoba futhi enye into ekhona i-economy kufanele abantu baphile baziphilise so yikho abakuzamayo futhi eyinye eyiyo into efunwa ngama-Republicans zakhumbula futhi labo ama-church abemabandla yibo abakhankasa kakhulu ukuthi kakubuyela emsebenzini so ama-Republicans ayiwo ala bantu be-church phakathi so abayibo basekela futhi umongameli Trump so iqiniso lakhona alaziwa muntu siphonguzwa sisizwa ngalabo ukuthi bona bathini
bathi bona kungaba le Jackson engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi uthini wena ngalokho
ya kuloku nzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani ngoba kuyafanele kube lo mqali wesizibe ukuthi sibone ukuthi isizibe lesi esiyivaccine sitshona kungakanani njalo silengwenya na ukuthi kuyafiwa kumbe kunjani ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa izabe lokho into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo so ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala angithi uyabona yikho laba abantu bejayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengaye se-Africa ukwenzela ukuthi bangaze babona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo so bajayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo-Africa le abangalandaba lokuthi abantu baza kufambe baza kanjani kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa impilo yabo abafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako njengalokhu abakwenzayo kwabanye abantu so ke imbele embuzeni wakho ukuthi hayi asikwazi ukuthi kuyoba njani ukuthi kuyoza kuqala isizwe ngoba kule ndawo
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio
ngibe uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba
Abasakhulayo bebandlale MDC isabambene abedlula amakhulu ayisithupha bahluthune isigodlo sebandlaleli iHarvest House izolo ebusuku kuzandla zebandlale MDC T. Indlovu ziqhubeka zisifa lapho okulondolozwa khona inyamazana zendle eWange National Park. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.